Inani labantu abebeqala ukubhalisa ukuvota kumkhankaso wesibili oweZimbabwe Electoral Commission iZEC ledlule inkulungwane ezilikhulu i-109,405. Kunani leli, abayisilisa baphose bafike inkulungwane ezingamashumi ayisithupha i-59,904, ukuthi abesifazane baphosa bafike kunkulungwane ezingamashumi amahlanu i-49,501. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi umkhankaso uncede kakhulu ukukhuphula inani lababhalisileyo elizweni jikelele.
Well, siyananzela inombolo ezikhutshwa yiZEC ukuthi umkhankaso lo kuregistra ukuvota owenziwe ugcine nokukhanya hayo ube le mpumela engathi iyathabisa kancane. Sinanzela inani labantu elisondele kuba naliye register ngoba i-12,000 sibona ngathi kuzanyiwe, kodwa-ke aluba kuya ngathi izakhamizi besicela ukuthi iZEC ngayiyangezelela futhi kube lo mkhankaso futhi ukwenzela ukuthi abantu laba angafinyeleli abalo bethatha ama-IDs njengoba bethathiswa bahambela bayiregistra, inombolo ziqanise ziye phezulu bese sixwayisa njalo ukuthi izakhamizi ukuthi lanxa iblisi ngabangakhona asiqhubekeni semahofisini ezek khona ngale farm ona siyarejista singami singadoniseleni, kodwa siqhubeke sisebenze ukuba nabantu abaningi babele ngxenye ekuvoteni.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi ocubungula ezombusazwe, uthi abantu kabakhuthazwe ukuqhubeka bebhalisa.
Lezi zibalo zibonisa kahle ukuthi nxa abantu bengakhuthazwa kakhulu ukuthi bayibhalisele ukuvota baza kwenza lokho, ngoba zenyukile kulokho kade zikho khona ngesilinganiso esilikhulu ekhulwini i-100%, okutsho khona ukuthi nxa ngabe uZEC lawo wonke nje amaqembu aphathekileyo ngawezepolitiki ngazimeleyo layo uhulumente bangakhuthaza abantu ukuthi babhalise njalo babaphe izithupha ukuze babhalise, kungenza lokho kube ngcono ukubhalisa kuqanise kusiya phezulu. Bonke abantu kuyo yonke indawo bese basengabhalisa, abakhuthazwa abantu, abakhuthazwa abantu babhalise bakwazi ukuthi kulelungelo, kanti futhi kungumlando wabo ukuthi bavote ngosuku lokuvota.
Unkosikazi Esther Zulu, umhlali wakobulawayo, uthi amanani aphansi aseMatabeleland atshengisa ukuba sebekhathele ngokuvota, kodwa kungabi le nguquko loba intuthuko ezigabeni lezi.
Matabeleland sesikhathele ngobandlululo, singaze sikhethe vele inkokhi, kodwa akukho khanya esingakubona kwenziwe. Khathe semgwaqo ifile, nxa usuyenkaya uhambeki, izikolo zinlutshwane, vele akukho esikubonayo kwenziwa ngabo councillor kumbe we-MP. And uthando lokuvota lolu luvele solusiya lokhe luncipha. Okunye yokuthi abantu ngapha bahlukuluzwa kakhulu yi-ground. So vele abantu sebelokwesaba ukuthi bake ba-exercise ilungelo labo elokuvota ngenxa yalokho abakubonayo.
Umnumzana Joseph Nkomazana, umhlali wakobulawayo, uthi kufanele abantu babhalise ukuvota ukuze idolobho lakobulawayo lingalahlekelwa ngezinye izabelo.
Thina njengezakhamizi sibona ngani baphangisile ukubuyela kumadepo bamona, besifisa ukuthi ngabe bahlale isikhathi maybe kwezinye izinyanga phose ezimbili bezoregistra abantu lapha. Lathi njengeinhlanganiso yezakhamizi sikhuthaza abantu ukuthi hayi bantu asizameni sithontisele, ngoba inamba yethu bengani sifuna ukuqansa mbijane ekurejistreni, ngoba lapha sisabela njengoba kusazakala ukuthi sisabela ama-constituents ethu angu-12 kobulawayo, ukuthi phose nxa singasakwenzanga khonokho singagcina sesigqumela iZEC iqede emasinya ohlelo lwalo. Ngabe bahlayile mbijane kunye okwenye kwabonakala ukuthi abantu bathini, abantu bayarejista yini, kodwa vele silethemba abantu bebezarejista singobuningi, ngoba inkuthazo ibikhona sifile ebantwini ukuthi rejiste. Abantu bese besukuma, inhlanganiso eziningi zisukuma abakhuthaza abantu ukuthi barejiste. So sithi hayi abantu bezeke ngababuye futhi bezoyenza uhlelo lolu, ama-elections angabe seduze ukuthi abantu bayivota ngoba baningi abantu banga.
Umkhankaso wesibili oweZimbabwe Electoral Commission iZEC waqala mhla ka-11 Mabasa waphetha mhla ka-30 Mabasa u-2022. Uqhutshwa ngesikhathi esifanayo lohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kungelambadalo. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli seZEC kobulawayo ngoba ubelokhe engaphenduli imibuzo. Kodwa iZEC yethula umbiko isithi ngensuku iqhuba umkhankaso lo Kubikwa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 baguqule indawo zokuvotela. Kumkhankaso wokuqala owenziwe ngonhlolanja kobulawayo kubhalise abantu abazinkulungwane eziyisithupha 6,000 kuphela. Kowesibili inombolo le ikhuphukile kancane yaba ngephindwe kabili. Izigaba ezimbili ezibe lenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota yiMathebelele South ebele nkulungwane phose ezinhlanu i-4,993 kulandele iMathebelele North ebele nkulungwane eziphezu kwezine kuphela i-4,079. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.